isikhathi esidlulileyo sibone konke okwenziwa nguhulumende kusiba yize akubi yinto encedisayo. Okuyethulwe namhlanje lugatsha ke lukhangele zemali lunganceda isikhathi esifitshane ke kulabo aba-exportayo ngokuthi sebezathengisa phela imali yabo ngerethi abayifunayo. Balutshwana ke labo ke aba-exportayo nxa sikhangela i-production ekhona ke kuleli lizwe. Balutshwana ke abazabenefitha ke ngaleyi ke liberalization ekhulunywayo. Okuzayenzakala ke ukuthi abama-cartels ke laba abayibo abasibambe izikhwama zemali ezikiridini lapha bazabangela ukuthi intengo yezinto ke ikhuphuke nokuthi sebezazi befakela amarethi awafunayo besenzela nje ukuthi kuthole ke phela inzuzo bona. So asiboni ke kuliqhina eliqondileyo kumbe elizaqeda udubo olukhona. Iqhinga eliqondileyo yinje ukuthi sibe le mali enosonzi phakathi kwelizwe. Aluba SI-142 uphuthiwe nje abantu bakwanisa ukusebenza ama-currencies athize i-basket of currencies.
I-task force le esibunjiwe kumbe ngithi iqula ngenjongo yokuvuselela umnotho libona iphathisa yini?
Hhayi, asiboni ke leli qula ke liphathisa. Sesibone phela amaqula amaningi lapha sike sabona ke enye i-task force kuthiwa ngeyempuphu. Sathi sabona enye i-task force kuthiwa ngeye-foreign currency. Kusincedi ngalutho lokho, asiboni kuzanceda njalo elakusasa.